Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthokazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala njengamasiko ethu. Athona umuntu masefile sesishile, kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into azenzayo elapha emhlabeni. Tina simazi njenge Pan-African giant.
Kula bantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namuhla ngesikhathi kulokuphitizela bevangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe.
You'll be back at Rufaro for group body viewing on Saturday. The dignity.
Lanxa abomdeni kaMgabe besithi kumele abekwe emzini wakhe, lokhe kungakacaci kuhle ukuthi uzancwatshwa ngapi, ingoba kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lomdeni wakhe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters eleSouth Africa belilomcimbi namuhla lapho elincome khona uMgabe njengeqhawe elavela abantu umhlabathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulimale abantu abambalwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bezanu-PF bephithizela bebangisana ukungena enkundleni le ukuyabona isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama uyalandisa.
Amapolisa athwala nzima ukulondoloza umumo wabantu befuqana lokunyathezelana bebangisana ukungena ngentuba obekumele bangene ngayo enzikini yenkundla yeRufaro Stadium besuka emabhentshini. Abalimeleyo bebethwalwa ngabenhlanganiso eyeRed Cross. Omunye wabayevalisana lomuyi uMgabe ongathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngokumenze weza enkundleni namhlanje.
Ibuhlungu kakhulu ngoba konke okuselizweni inhlala kahlele eselizweni lendaba yenkululeko ukutholiswa amathuba okuyathola imfundo ezikolo konke uMgabe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabasakhulayo eCitizens Forum uLonias Rozima Joni uveze udana wakhe.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala njengamasiko ethu. Athona umuntu masefile sesishile, kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into azenzayo elapha emhlabeni. Thina simazi njenge Pan-African giant, wayencedise ekhuluma nje ngaphandle kwelizwe kumbe ngapha eZimbabwe ekhuluma ngento zoku ukuthi abantu abamnyama beke bebenawo empowered. Kodwa outside that, we also know him, siyamazi njenge political leader. And engu politician, wayenza ama mistakes amaningi and wayenza into eziright eziningi.
UMajoni uthi lanxa waba lamaphutha akhe uMgabe oqathekile manje ukuba kukhangelwe phambili.
Kodwa kunama mistakes awayenzayo, siyazi into zokulala ukuthi ufa kwayenza abantu egugura hundi lokwezinye izinto ezinjalo. Into ezokuthi even abanye abantu abakhona lapha emhlabeni bayahlukumezeka kakhulu ngakho. Kodwa thina sithi malokhu sokudlulile kumele sikhangele phambili, sithi yebo wayenza ima mistakes ona leyo, kodwa kumele sihambe ngempilo zethu njengabantu abamnyama, sibone ukuthi phambili singakwenzi futhi, kumbe abanye abazobuya ngemva kwakhe babe ngabantu abangasoze beyenza ama mistakes awayenzayo. And siyamazi nje ukuthi even outside iZimbabwe umuntu owayehloniphekayo kakhulu.
Unkosikazi Grace Mugabe, izihlobo zakhe lezomufi leziphatha amandla zikahulumende bebekhona embuthanweni weRufaro. Kusasa uZulu uzoba njalo lelinye ithuba lokuvalelisana lomgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukudonselana phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakomgabe ngalapho uzavekwa khona umgabe kuyaqhubeka. Isikhulumeli somdeni wakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi umgabe kasoze abekwe eHeroes Acre. Umhlangano bekhona phakathi lo kukaMnangagwa lo mfelokazi kaMgabe unkosikazi Grace Mgabe namuhla ubikwa wehlulekile ukuphuma lesisombululo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethekele emzini womufi ezokhalela imuli le ngemva kokubhubha wayengumongameli uRobert Mgabe ngeviki edluleyo. Umnangagwa ubuyele eziphathamandla zikahulumende ezebutho kanye lezebandla lakhe leZANU-PF eBlue Roof eBorodale. Umnangagwa ucine esiba lomhlangano lemuli yomufi bezama ukuphuma lohlelo olucacileyo lokuthi uzabekwa ngaphi. Uhulumende ubikwa efuna ukuthi umgabe angcwatshwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre, kodwa imuli yakhe ibikwa ifuna abekwe lapho adabuka khona kozwimba. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kwalo mhlangano, isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi akukabi sobala ukuthi umufi uzabekwa ngaphi.
You'll be back at Lufaro to board viewing on Saturday. The dignitaries
siza kuya enkundleni yeRufaro Stadium lapho uZulu azavalelisa khona umuyi. Abahloniphekayo labo bazathola ithuba lokuvalelisa ngomgqibelo eNational Sports Stadium. Sinikeza uZulu ithuba lokuthi avalelise umongameli wayo. Kodwa kusukela lapho imuli yakomgabe yiyo ezabe izikhokhela uhlelo sesiya phambili.
Umzukulu kamuyi wake waba ngumphathintambo wozokwemba umnumzana uTa Chidakwa uthi wenza okuningi okuhle okumele kubukwe.
In the time allocated to him by his almighty the Lord.
Akasikwamukeleni bantu bakithi, sonke samthanda silesizathu sokumthanda.
We have cause to love him. Let's continue to love him even in death.
Umongameli Mnangagwa uthe kulenkokheli zamanye amazwe ezedlula ichumi labanye abahloniphekayo abake bakhokhela abangasekho embusweni, iningi labo elilobudlelwano obuhle lomgabe abazabuya uzomvalelisa.
Ukuzabuya uThabo Mbeki owe-South Africa, uJoaquino Chisano owe-Mozambique, uKenneth Kaunda owe-Zambia, uRupia Banda owe-Zambia, uFestus Muhayi owe-Botswana, uthi umsekeli kamongameli owe-Ethiopia, uDenele Nikunim,
Vice Prime Minister Ethiopia,
engumphathintambo ugatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube uthe loba umgabe waba lamaphutha uZulu kumele akhumbule okuhle akwenzayo.
Nengakwenzayo isibungayo namhla njengeyemfundo njengokunika abantu umhlaba nokunyeka okunjalo.
Umgabe wabusa ilizwe kusekela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse waze wagwenqulwa ngumnangagwa encedizwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ubikwa ebhubhe ebuhlungu ekhonona ngendlela akhitshwa ngayo embusweni. Inkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC ezigoqela uNelson Chamisa, uTendai Biti loJob Sikhala lazo zibuyile ukuzokhalela abemuli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo somdeni wakomgabe esokuthi umnumzana Robert Mgabe uzangcwatshelwa emzini wakhe kozwimba hatshi eHeroes Acre. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi balokudana ngalokho ngoba umgabe ubemele angcwatshele emaliveni amaqhawe, kuthi abanye ngabathi kulungile ukuthi abekwe emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Omunye wabakhulume le Studio 7 unkosikazi Sihle Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi uMgabe akasoze abekwe eNational Heroes Acre, yena kunguye owayeqalayo.
Khona kuyamangalisa ukuthi nxa kuthiwa uMgabe kayilale eHeroes Acre, pho iHeroes Acre yakhona ngikabani, ngiyokwenzani?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Bruce Ndlovu uthi kavumelani lalokhu. UNdlovu uthi ubona kungafanelanga ukuthi isifiso sikaMgabe sihlonitshwe ngoba ebhubhe engumuntu othukutheleyo, ngakho uthi kumele abekwe eHeroes Acre.
Ngasicabanga ukuthi kukhona umuntu, ifamily, even umuntu adesemsebenzini wakhe loba kuyiwuphi, ifamily has an upper hand. Ifamily nxa isithi umuntu ahambe ekhaya, kahambe ekhaya.
UMnumzana Lindelani Sithole yena uthi isifiso somufi lomdeni wakhe kumele sihlonitshwe.
Okay, mina mbona ngani indlela abakhipha ngayo uMongameli esihlalweni sakhe. Mina mbona ngani kungcono ukuthi bayembeka as a family kube private, ngoba ekumkhipheni kwabo batshengisela ukuthi babengathabi ngento ayenza esasengumongameli, okutsho ukuthi vele khombisa ukuthi bona njengebandla bayebona ngani kasafanelanga ukuphatha umsebenzi weZANU-PF. So bangcono benjani? Bemekele aziphumulele kulapho akhethe khona.
Kusenjalo inhlanganiso ezehlukeneyo koBulawayo bezihlangene namhla zizama ukudinga indlela zokuletha ukuhlalisana lokukhumisana umlotha elizweni, iNational Healing ngesiNgisi. Inhlanganiso lezi zigoqela iHabakuk Trust, iBulawayo Progressive Residents Association, iCitizens Manifesto, iMthonjeni Women's Forum lezinye. Abanye babakhulume kulumhlangano bathe kuyadingeka ukuba kulungisiswe udaba lombhuqazi weGukurahundi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, abantu abaningi basele bebambe owangaphansi ngemva kokubona indlu kaMugabe ebizwa ngokuthi yiBlue Roof. Bathi indlu le kwadlaliswa imali enengi eyayingasiza ekwakheni izikolo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bamangele bebona imifanekiso yesakhiwo sikamuyi esihle okumangalisayo. Bathi akuhambelani lokwenzakala ezikolo elizweni lonke jikelele, ngoba izikolo ezinenyi zikusimo esibi. Bathi kunzima kakhulu ukuqathanisa izikolo zemfundo ephansi lemfundo ephezulu lendlu yakhe eseHarare. Engakabi ngumongameli uMuyi wafundisa ezikolo ezimbalwa eZimbabwe laphandle kwelizwe. Wafundisa eHope Fountain, eMpandeni High School, eZambia lakweleGhana. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Patrick Ndlovu uqathanisa indlu kaMgabe lezikolo kanye leholo lababalisi.
Enxasikhayele umuzi kaMuyi uPresident Mugabe lothiwa iBlue Roof, cabangela imali yasebenzayo lapho kusakhiwa lowo muzi. Bese sithi enalo baba owayengumbalisi, abantu abathiwe wathuthukisa ezomfundo kweZimbabwe, sikhanyelele lezikolo elizweni leZimbabwe, ayawuhambelana. Engumuntu oyethanda imfundo, abathatha leyo mali phela wakhe izikolo, wakhohlela amatisha. Ngoba kuyakhanya sibili ukuthi masikhangela isimo sezikolo leseBlue Roof ayawuhambelana. Singatsho ukuthi kumele ahlale emaxokovaneni, kodwa lani indlu lesimo sezikolo ikakhulu ngapha eMadebeleleni iyatshengisela sokuthi ube ngumuntu ongalandaba lemfundo ikakhulu ebantwini beMandebeleni.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lo Ndlovu.
Blue Roof itshengisa ubana umongameli loDazilayo ube ngumuntu oselfish. Uyakhe inkalakata yomuzi, uqede imali eziningi eselatshiswa, kodwa ungakhangela izibhedlela, ukhangela izikolo kufile. Yikho eze wayelatshiswa ngaphandle, abantwana bakhe bagcine befunda kuma-private schools, bayaqedisa ngaphandle loyintombazane. Kuyakubonisa ukuthi ngupresident othengala confidence lento lelizwe alibusayo lento zakhe. Usubonile lubaba kulusizi ukuthi kufakwa kubongelwa kodwa ayiyena uthiye wonile yike sizamkhumbula ngakho.
Osakhulayo ubakhizanani Dube uthi isimo sezikolo uma kuqathaniswa lendlu kaMuyi uMgabe kuveza obala ukuba wayengelandaba lezemfundo loba engumbalisi.
Yabona nxa ukhangela iblue roof kuyakhanya ukuthi lona ngumuntu sibili owazininka isikhathi sokuyenza, kodwa nxa ukhangela izikolo unanzelela ukuthi zilahlelelwe njalo ngumuntu wayengelandaba lazo kodwa ile ndaba lalapha ahlala khona echiyo kunye ngaphandle kungalungisiswanga, ikweze wahamba uyibona njeyana nje lezikolo zisala zinjalo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi uMuyi ubelihlazo kwezemfundo ngesimo sezikolo ezweni uma kuqathaniswa lendlu yakhe.
Masikhangela indlu kaMgabe leyo kuthiwa iblue roof ziqathanisa lezikolo ezisemaphandleni kakhulu kithi ngapha eMathibeland, amaklasi abantwana akhiwe ngodaka afulelwa ngotshani, othisha bahlala ezindlini zotshani, njalo kutshengisela ukuthi imali beziphuma ezegovernment wazinye zedevelopment ihulumende egoqela yena uMgabe njengoba iyinhloko yahulumende efake esikhwameni, so kutshengisela ukuthi izimali eziningi beziphuma kufuze zilungise izindawo, but lo uhulumende wethu ubegwinya imali ezifake esikhwameni sakhe esiya kwakhe ubukhazikhazi lobo esibonayo, njalo kuyukuthi lalaba abangaphansi kwakhe bazagobha wona ubukhazikhazi ngoba indlu yakhona indlu ekhanya imangalisa wonke umuntu, bazaba lesifiso sokuthi bebona lokhu kwenziwa uRobert, babe logqozi lokwenza into engalunganga yokuthi labo batshontshe imali bayezakhela abakufunayo.
Umnumzana Ndodana Moyo laye uthi indlu kaMuyi uMgabe iveza ukuba ube ngumhuquluzi wenotho abafundi bengelandawo zokufundela.
Ngiyasithanda isitsho samaNdebele esithi okulempondo akufihlwa emgodleni. Nanku ukufa sekumtholile umkhulu uMgabe obelimenemene umhuquluzi wenotho. Nansi iblue roof ivucwazicwazi ungani kusezulwini. Izikolo zeZimbabwe zikahulumende abantwana bahlala phansi kwezinye izindawo, akulazitulo emaphandleni, bahlala ematsheni, etshontsha umnotho wethu welizwe, ithimba yethu esiyathengisa, abantwabethu behlezi ematsheni, yena kuyivucwazicwazi. Asilama science schools, asilama laboratories elizweni, kodwa umuzi wakhe ngithilo ngathi ungathi kuhlala ingilosi, ube ngumhuquluzi wenotho.
uMuyi ubhubhele kwele Singapore eleminyaka engamachumi ayisichiya ngalolunye lanhlanu 95. Utshayelwa ngabanye ihlombe abathi wathuthukisa ezemfundo. Ilizwe leZimbabwe laziwa ngokuba labantu abanengi abafundileyo loba nje abaqeda izifundo emakolitshini bengatholi imisebenzi. uMuyi uchiye ikhosikazi lakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana labazukulu. Ubedume ngokukhuluma isilungu ebesiphuma ngamakhala, akwaziwa ukuthi uzangcwatshwa ngapi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuhlaziya imbali kaMgabe sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu, lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi uMgabe uzakhunjulwa ngokwabela abantu umhlabathi lokuqakathekisa ezemfundo.
Wavulela wonke umuntu wayefuna ukufunda wafunda, yikho-ke ubona iZimbabwe sacela sethathi ngabantu abafundileyo kakhulu lapha kwele Afrika. Iphinde futhi ngimcabange ngendaba yokuthi kona whether it was by hook or by crook umhlaba wagcina usuvuyile. Ngiyakwazi bakhona abanye abaza ukuthi hayi kwasekwenze politics phelabana kwasekuyi-MDC wayesene-pressure yibo agcina ukuthi hayi abathatha umhlaba abantu, kodwa engikuthoyo ukuthi ngabe wayengafuni umhlaba uthathe, wayengakwala ngoba nguye ngumongameli njalo engucommander in chief. Kodwa ngenxa yokuthi kona wama wahamba wadefenda even uma international event kuwo-UN bezama ukuthi bemchodoze, wama ngendaba yokuthi hayi umhlaba ngowantu amnyama ibani bathatha into yabo. Khonokwana yinto engiyakhumbula ngoba kathesi siyalima siyafuya senzani, so yizinto engizahlala ngizikhumbula ngendaba le abayibi uRobert Mugabe.
Babu Ndlovu, lina ku-MDC njengamabandla aphikisayo lizamkhumbula ngani?
Yeka ngisoze ngikhulume kakhulu ngimele MDC ngoba ngingaso sikhulumele sayo kwamanje. Kodwa ngizakhuluma njengenzalo yakwelakithi lapha eMandebeleni. Umgabe akulanto enhle esizamkhumbula ngayo. Aphandle kombhuqazwe wokubulala abantu bakithi, aphandle kokudiliza i-economy, aphandle kokutshontsha umbuso kuJoshua Nkomo, akulanto eyodwa nje cha esingamkhumbula ngayo umgabe enhle. So waqeda abantu bakithi kazangaxolise nokuxolisa, yikho ke akulanto enhle esiyibonayo thina eyenziwa umgabe. Yebo kambe kungakhulunywa-ke nge-education ukuthi yaba free primary njengomuntu wayekuhulumende, yikho kwakumele akwenze phela imandate ayiphiwe naleyo. Kodwa-ke wayebulala i-education-ke yaphelela e-primary-ke ngenale minyaka yama-80s kusiya ku-90s kusiya kuma-2000s-ke. Akula education esiyibonileyo, sibona abantwana sebethwala nzima sebesehlile ukufunda, sibone i-infrastructure ezikolo idilika. Uhulumende kamgabe wehluleka, ufana lenalo ukholo kaMnangagwa lokhu ediliza esehluleke siya phambili. Yikho-ke ngithi thina asinike simkhalele umgabe, laba balenyembezi zokudlalisa bazamkhangela. Kodwa thina-ke engizizalwane zalapha emathebheleleni akula nto enhle eyodwa esiyibonayo eyenziwa umgabe.
Baba Chuma, kulokudonselana phakathi komndeni wakhe lemuli ekuthini kumele abekwe ngapi? Abakwabo bathi bamfuna kozwimba, kanti uhulumende uthi kumele ayetabeni e-Heroes Acre. Uthini ngalokho?
Ungakhumbula amazwi akhe yena ubaba uMgabe esaphila, siyabeka ubaba uTekere. Ubaba uTekere laye hayi angifuni ukuya khonale. Umgabe wathi hhayi, ofileyo owezele esebenzela i-state kasoze azitshoyeni ukuthi na ufuna ukungcwatshwa ngaphi, ngoba umzimba wakhe ngowethu, umoya wakhe kuphela yiyo okankulunkulu. Kwaba njalo. Manje pho kathesi angazi osho ukuthi ngile kuyini, kodwa kungafenani. Yabona i-problem ewuyekela umuntu abuse for iminyaka eminingi kangaka yiyo esikhoze i-confusion ebadaleni basezuma ngayo. Sebona ngazathi into leyo ngiyabo ilizwi leli vele belingelabo, bengahambelanga ukuthi ngabe ubaba uMgabe kakhitshwanga ngoba kwakungena omunye olalong from 1980 kuze kuchina u-2017 obethima kwabane Heroes Acre, engenisa abanye engenisa abanye engenisa abanye then yena ekuqineni ayimele afuna ukungena kwabana. Uyabona kuyabe sifana nalokuthi kona abantu kabesi silandela uJesu, silandela uJesu, silandela uJesu, ekugqineni uJesu hayi mina I'm a Muslim. Yabo isho selizima lokho kana yibe besilandela ukuba silandele uMuhammad Ali, silandele uMuhammad Ali, silandele ekugqineni uJesu hayi I'm a Christian. Anibona nje sokukhombisa abantu into kona ke ufana nalokho osebenziwa ngaba komgabe laye ubaba uMgabe nxa ukuthi ngiya kutshoyo.
Baba Ndlovu,
khonokho esikubona kusenzakala yikulwa kovele kukhona ku-G40 lakwi-Lacoste. Abe-G40 sebesithi sokuyisikhathi sokuthi siphindisele. Mnangagwa ufuna ukuyakhuluma izipitshi-ke phambi kwesidumbu sikaMgabe, hathi kasifuni ukumnika lona lelo thuba. Yindlela abayenzayo, bese befuna njalo ukuthi bakwenze khonokho ukuthi banegotiyethe labo Mnangagwa, laba abaphandle kwelizwe ama-G40 ababalekayo, kuthiwe kabangayitheswa macala kabaphenduke babuye ekhaya. Mboneni kathesi nje badlala i-politics yabantu bezanu-PF, ama-faction wonke, nale ebusayo eLacoste nale yakhitshwayo lo mgabe e-G40. Ama-factional fights abo lawa angenani labantwana beZimbabwe. Ukuthi uzangcwatshwa ngapha uMgabe kasikudingi, mbuze ahambe e-National Heroes Acre nale bekhuluma izipitshi phambi kwesidumbu sakhe. Asilandaba, mbuze akalahle ebhalwini njengoba sesizwe kathesi ukuthi ebeyinduna, lakho kasilandaba lakho. Kodwa kokwenzakala izimpilo ezinje ngama-factional fights akhona-ke kuZANU-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu, lilunga le-MDC, ubekhuluma endawonye lelunga le-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma. Ibandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Economic Freedom Fighters belilo mcimbi wokukhumbula uMgabe namuhla, lapho elimncome khona njengeqhawe elabela abantu abansundu umhlabathi njalo. Lithi uhlelo olufanayo kumele luqhutywe kwele South Africa. Abakhulume kulumbuthano bagoqela ababeyiziphathamandla kuhulumende kaMgabe kodwa asebabaleka elizweni, umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Patrick Jiwawo. Kukhulume njalo iziphathamandla ze-EFF ezibalisa umkhokheli walelibandla umnumzana Julius Malema, Umnumzana Mbuyiseni Ndlozi kanye lomnumzana Floyd Chivambu ubona abanqome inhlelo zikamufi besithi wayethuthukisa impilo yabensundu. Umalema uthela nxa wayelamaphutha umgabe kunengi akufezayo. Asizweni amazwi yakhe.
Tata EFF tata. Long live the fighting spirit of Robert Mugabe. Long live. Long live the fighting spirit of Robert Mugabe. Long live. Oh, Robert Mugabe. Mugabe. Robert Mugabe. How Robert Mugabe. How Mugabe. How Mugabe. Hey, aona ya sanana ye. Hey, aona ya sanana ye.
Umholi webandla le-EFF lapho umnumzana Julius Malema ekhuluma embuthanweni okukhumbula umgabe abawenze namuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo umnumzana Zenzo Nkomo ingcweti yecubungula ezombusazwe.
Kufanele sibheke imbali ye-EFF. La esuka khona EFF iqale yavele yagxila phezu kodaba lomhlaba ngoba ibona ukuthi i-ANC ayiwuphakamisanga kakhulu umhlaba kubantu be-South Africa. Yathelwa lapho-ke itshengisa isibonelo sikaMgabe. Njalo sizakhumbula ukuthi ekuqaleni kwayo ike yaya eZimbabwe ubuholi be-EFF busiyahlangana nezano PF besiyahlangana nomgabe kusho ukuthi kunenge abakutholayo kumthombo kamgabe. Ngicabanga ukuthi uma ngabe kuwukuthi bempraise behlabela ngaye bemthatha bemphakamisa bemenza iqhawe lokho bakubhekise kubo njengeqembu ukukhula kwabo ukuthi kugxile kakhulu kwimibono abahambisana layo njalo abacabanga ukuthi abasebenzela la eSouth Africa njengoba sibonile ekuvoteni ukuthi baye bazuza kakhulu.
Kodwa ulwazi bengabe belalo yini olokwephula kwamalungelo oluntu?
UEFF isuka ku-ANC. Amalunga wonke ka-ANC ayakwazi ukungcola kwezanu-PN. Bakwazi bekuqonda ukuhlukumezwa kwamalungelo eZimbabwe, bakwazi beyiqonda iGugurahund. Ababhekanga izwe lasezi, bazibheke bona njengeqembu ukukhula kwabo.
Yes, sesikhangela abakwamanye amazwe labo babebonakale bemncoma bebesithi nguye owayesenelisa ukumela amazwe aphetsheya.
Angazi ukuthi kungani bekhetha ukungakuqakathekisi ukubulawa kwabantu besiNdebeleni. Mhlawumbe kuswelakale ubuholi kubantu besiNdebeleni ukuthi kuyiphakamise lento. Sibona futhi bephinde abanye abantu bengena kuZANU-PF. Sekuyaqala manje ukuthi izinto eziningi bazikhiphe kancane kancane ezazifihlekile ababehlezi phezu kwazo bengafuni ukuzikhipha.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka ngokukhangela imbali kamnumzana Robert Mugabe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namhla eHarare ngesikhathi kulokuphithizela bebangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe. lanxa abemoli kamgabe besithi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi uzancwatshwa emzini wakhe akukacaci kuhle ukuthi ngempela kuza kwenzakalana njalo na. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.